Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku, wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengu-president elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngayo leli cala.
Kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngesikhathi ababanjwa igciwane le-coronavirus sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,264 ngelanga.
So ngokunye lakho esicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele amajekisini ebe maningi ngoba ama-vendors maningi.
Uhulumende ukhangelelwe kwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China lamhlanje.
Kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, lemaphandleni kabafinyelelwa abantu badlajwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku, wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal lapho akhangelelwe ukuhlala kwenyanga ezilitshumi lanhlanu nxa isicelo sakhe kumthethwandaba weConstitutional Court sokuthi engavalelwa singaphumelelanga. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zimota iziphelekezela umnumzana Jacob Zuma ngesikhathi ziphuma emzini wakhe enkandla sekusiyatshaya ihola letshumi lambili izolo ebusuku esiyazinikela enkambeni yamapholisa. Ngemva kwalokho amapholisa amthethe amusa ejele ye-East Court lapho azaphika khona. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthole uZuma elecala lokuwudelela ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayephendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Isikhulumeli sikamphathintambo ogatsha lwamapholisa unkosazana Lerandu Themba uqinisekisile ukubotshwa ukamnumzana Zuma.
The police ministry can confirm that former president
umnumzane Jacob Zuma usesezandleni zabomthetho ukuze aqale ukuyabika isigwebo sakhe.
In compliance with the constitutional court judgment
umnumzana Mzwanele Manyi okhulumela inhlanganiso ye Jacob Zuma Foundation ugcizelele ukuthi umnumzana Zuma uzinikele ukuze alandele umthetho kodwa hathi ngoba ekholwa ukuthi ulecala. Ukuzinikela kwamnumzana Zuma sekumangalise abaningi njengoba ngaphambili ubethe akazukuya ejele njalo kulamakhulu abasekeli bakhe abebefunga besithi angabojwa uzachitheka igazi. Ngesikhathi umnumzana Zuma esiyazinikela bekulehlekana labantu elingatsholutho esangweni lomuzi wakhe. Isikhulumeli sebandla le-African National Congress umnumzana Pule Mabe uchaze ukuvalelwa kukamnumzana Zuma njengefu elimnyama kubandla le-ANC. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngokudana ukuvalelwa ejele ukamnumzana Jacob Zuma. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi akavumelani lokuvalelwa ukamnumzana Zuma.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengu-president elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngayo leli cala lokuthi bebone ukuthi ngwaye umhlolozi engafuni ukuthi uZondo ebe ngu-chairman ya that commission. Bafuna ukujabulisa abantu ukuthi kubotshwe uZuma.
Umnumzana Gretman Mkwebulaye uthi yinto edanisayo kakhulu.
Kimi umbono ngathi into engekho right kakhulu ngoba uqala uZuma akavulela ngamuntu uzathola ukuthi ilizwe aliselazinzo kahle njalo singakhohlwa ukuthi ubaba uZuma umuntu owalwela izwe. Ilizwe leSouth Africa likhulekile namhlanje njengoba nje kubona abantu bephithizela betakaboshwa mhlawumbe uthole ukuthi ngabantu abangaziyo or okugcwele inzondo.
Kusenjalo imuli kamnumzana Zuma layo isiphawulile ngokuvalelwa kwakhe. enkulumeni ayethule kukhasi lakhe lezokuxhumana ku-internet ele-Twitter. Indodana kamnumzana Zuma, umnumzana Edward Zuma, obefunga egomela ethi akekho ozobopha uyise, uthe uzame konke angakwenza ukwenqabela kubotshwa kukayise, kodwa njengoba ekhethe ukuyazinikela laye usekwamukele lokho. Indodakazi yakhe uDuduzile Zuma laye wethule umbiko kwelakhe ikhasi sithi bemukela ngenhlonipho enkulu ukubotshwa lokuvalelwa kweqhawe lempi yenkululeko ngenxa yemisebenzi yalo emihle. Kusasa umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo kusicelo sikamnumzana Zuma sokuthi angavalelwa ejele. I-Constitutional Court ize ilalele isicelo sakhe sokuthi isigwebo sakhe siguqulwe mhla ka-12 Ntulikazi. Melisudo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ni Mthuso Khumalo.
Abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni, ama informal traders, bathi baphume ngobuningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye COVID-19 izolo lakuthange kobulawayo. Kodwa lolu hlelo luyandelwa osokubangele ukuthi imijovo le isilele kwezinye indawo, njalo kungasalandelwa iziqondiso zokwenqabela leli gciwane ngenxa yokuphithizela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempila kahle lusithi kulabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abedlula inkulungwane ezimbili 2264 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni lonke jikelele. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo ezibalisa eCountry Park leCity Hall kube lokuxokozela.
Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license, kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye la kwesicelo kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebemaningi ngoba ama-vendors maningi, informal sector iningi, bebengathi baphuza bebeslow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even la usoko sekusive abantu belayine phandle bebanengi, le social distance atingasekho, abantu sebechaya amavikoroni lawo yananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money. So khona phana ukuhlala bevukele ekuseni ngama 6 o'clock, abanye bebesithi bafike ngabo 5-6 bebamba iline but kuzokwachawa ama 3 belokhu bengakahlabi. Ngaba faka ama points ebemanengi njenge-BVTS, yacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma yomatende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi, sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo. Kube le chaos sibili ngoba sinezindawo silama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-Country Park, abantu bebeminyene kakhulu. Ngingathi nje jikelele izindawo zonke even le town esithi sente esithi hall, abantu bangkhona bebebaningi kakhulu, ama-vendors bebebaningi. And njengoba kade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders, labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho, kodwa kwezindawo ngizowuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba. Ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi sicine sesiyalala ezibhedlela.
Yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo, njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo?
Abanye bebesisaba ukuthi behlaba, abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi siloku sixoxisana labo, abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singa yenza njani ukuthi izo ubunengi lobu singathi siyabavimbela. Abanye bathi ngcono sibe lama inhaler, kwenza ukuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani. Abanye bathi hayi sibabizene ngezigaba, manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaka. Ngabasebenzi bantu, ngoba singakwekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana, ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene, abanye bafuqa bawisa amamaski, abanye begcine bengababambeneyo, kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze social distance lani lani. Sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga. Siyacela njalo uhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulumele labaqhathi babo ukwenza ukuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene, kungabi savuka mpunza nozokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu. Izinto zethu zonke kazihleleke njalo as listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhle town, kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye.
Lo unkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ikhansile yakoBulawayo itshele iStudio 7 kuthange ukuthi kuza kuba le moda zokuncedisa kulolu hlelo, njalo kuhlatshwe labanye hatshi abathengisayo nje kuphela imijovo yakuqala ezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Lokhu sikudaba lunye, uhulumende ukhangelelwe ukwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelane lokusilela kwamajekiseni osokubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuhlatshwa. Kuza njalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi, njalo i-COVID-19 ibulala inani eliphezulu suku ngosuku. Isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bewamukela la majekiseni, uhulumende kumele aqhubeke edinga amajekiseni ngoba lawa akhona malutshwana kakhulu.
Kuzaphathisa abantu ngakuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane ke sesingathi ukuthi ngakuyi-first dose, kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo. Khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele, ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesa ukuthi hhayi usungumlilo othathe, umlilo wobuhanguhangu usubhahile. Sibili, kuyesabeka, kunzima, abantu bayafa, inani labo liyakhwela, njalo labantu ababanjwa umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela. Sibe sesithi thina i-2 million kayisozisenele sonke, so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye nani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million. Injongo kuyikuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni, kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, le maphandleni kabafinyelelwe abantu bahlatshwe, ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo. So sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungena emaphandleni, wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe, lemadorobheni abantu kabahlatshwe. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi, ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumende ubisa ngobuningi.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende?
Esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa. Kathe siyakwazi ukuthi koBulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo, singathi ngama-vendors. Asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-City Wall, sihambeni konke kosekusile, Country Park, zonke indawo zozane ezilotshiweyo phansi, asukumeni ngobuningi bethu siyehlaba sibe sithi ke thina abantu sebebanengi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abangama abazisebenza ama vendors so uhulumende kaphangise futhi lethi imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu abantu bebesukumile sibili izolo lakuthangi bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi ngangazi lo vendor yini kuhamba njani so sikhuthaza ukuthi uhulumende siyabonga ukuthi ama vendors uhlawana ke priority ngoba yiba abantu sibili abagcwele njengoba siyakwazi lizwe lokuzisebenza leli sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumende ezikhona kobulawayo kungami kobulawayo kuphela kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe
umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalungiselelo okuvulwa kwezikolo aqhubeka esenziwa lanxa igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Uhulumende uthi kuzasetshenziswa indlela ezimbalwa zokufunda ezivalisa ubulembu be-internet, omabonakude, imisakazo nezinye indlela ezijiyeneyo. Indaba lobulembu ele internet ele Telzim News lithi kulabantu ababili wesilisa lowesifazane abaqaleke babhubha kuzehlangano ezijeneyo edolobheni lemaswingo akwaziwa ukuthi ababili laba bengaba bebulewe yini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nivuka njani hlobo ezinhle sanibonani sanibonani ekuseni leyi nginivukisa njalo hlobo ezinhle nami ngisizalwanisa khona apha eZimbabwe okuthiwa ngokwamona ngenze ngapha eMat South nginibingelela hlobo ezinhle nonke angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu ngifuna umuntu nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu nami maStudio 7 ngilomthandazo omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho liyasinceda sibili kakhulu umsebenzi wenu muhle yawubonga wonke yikho ngangithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewunganuthuka ama-studio 7 hlobo zami thina esithanda ukukhuluma inhlamba mayivulwa ivulwa ngama-studio 7 ifike endlebeni zabo kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo hhayi inhlamba makhiwa hhayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya abantu bebeselicabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka inhlonipho kayikho yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami noma hlobo ezinhle akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo ngiyabonga kakhulu ke nami lapho hhayi angikhulumi tholuvi ngiyalivukisa nje lami ngithi hayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana mina nje ma-studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngise-Mat South akusimi ngedwa ofamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi sibaningi hlobo ezinhle esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-first lady uSilia Mnangagwa kwesinye isikhathi into yezwe umama unonceda olukhulu kakhulu bantu
wakithi ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka sike sikhethele umuntu ongumama kaphathelizwe kanti liyehlulana waye umama ekhona ukusiphatha thina singobaba esiphekela senzile sonke asifukatshele yonke into sikhule sikhuliswa ngumama sikhuluma ulimi olufana lolukamama phela umntwana wonke ukhuluma ulimi olufana lukamama wakhe so lathi kasikhulumeni sincengeni abantu ukuthi hhayi omama kababe zimbokodo nabo sike sibone ukuthi kanti zingeke zichole yini ukudla okuvuthwayo hhayi siba sibakhetheni komnye umnyaka angazi ngoba wena mebhawula mzukula ulagogo yikho into ezukuthi ungibuze umbuzo njalo ngikuzile nawe uyazazi ukuthi ngikhuluma labantu ngikhuluma ngobani nawe uyazazi koke hhayi singaxabani mthengisi kasilungise izithupha siyaziwe ukuthi singobani kwenzela ukuthi sikwazi ukuthola imisebenzi mthengisi ngiyabonga kakhulu okhulumayo ngufamona angili namuntu mina ngicela izithupha sami ukuthi ngilungisele kuphela le hlobo ezinhle ezinye ezifuna ezifana nani ephekayo kakhulu ogogo bantu bakamlimo ogogo balabazukulu sicela umama first lady obsilia mnangagwa afake indlebe kuyena linto angisithukani kakulanhlamba kodwa ngifisa ukuthi ugogo azosilungisela ukuthi qishe singalungelwa nathi yabonga ngokhuluma le ngufamona abangani bani hawu
ninjani muli studio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolubhubhane lomkhuhlane lokhona engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni ukuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazo alufuni kukhokhela lufuna ukukomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina lapha ya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethu baba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze kuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlofu angikaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu wesindebele nokuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakala baza hlala bona besithi ubaba kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale sifuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasezindebeleni angibonge imbuli ye-studio 7 kubo bonke ubuholi ngibonge kakhulu ngiphosa intambo zelaphana kulayi nosibo khosi and then gcino sibu ngithi philani nami ngiphile bafana bami ngaphansi kobuholi bembube umajelimana laphana emajinge ngithi nisale ngokuthula
livuka njani ma-studio 7 livuka njani hlobo zikenkosi hayi thina siyavuka hlobo zami ngabonga nani malivuke kuhle ngenkosi ujesu kristu ngegama layo hawu siyabonga hlobo ezinhle zikankulunkulu angani unkulunkulu engalisingatha libe namandla okusebenza lo msebenzi hlobo zami elawukhethelwa unkulunkulu angathi inkosi nganelusa hlobo ezinhle lapha livukiswa ngofamona njalo lokhe khala ngesimo sezincwadi amabhedi nezatifiketi bantu zonke zolezo ezifunekayo nezithupha besicela abantu bakithi studio 7 lisincedise lani khona ngapho sicitshe kwesinye isikhathi lina mali ngawupaka lo mbono lokhe lufaka lani lukhuluma emaredweni kwesinye isikhathi lathi singaba lusizo ngapha emasouth le nkinga sibili ema-opsini wethu ngikhuluma nje nkenga yakhona ema-opsini
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usethembise uZulu welemelika ukuthi uhlelo lwakhe lokuphathisa imuli nemali luyaqhubeka njalo ngenyanga ezayo. UBiden ukhulume lokhu izolo lapho esethulela izakhamizi zedolobho le-Illinois uhlelo lwakhe lokuvuselela umnotho welizwe. UBiden uthi izibhaja kumele zibhadaliswe umthelo we-tax ukwenzela ukuthi ilizwe lithole imali yokufeza inhlelo zalo. Siqoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamnumzana Biden kunyanga zoneze ezilutshwana asebuse ngazo.
Mina ngibona ngathi kwele Melika lokhu kuthula lokujikama lokuzikama okukhona lokho esakugcina ngo-Obama kuyaphinda kathisi ngo-Biden, ngoba laye umkhangela lokho kuthiwa ngama-poll ukuthi wenza njani umsebenzi wakhe. Uphezulu kakhulu, yikho kuyakhanya ukuthi umsebenzi wakhe wenza kuhle. Kukhona unqabe lalapha lalaphana, ikakhulu izinhlelo zakhe leza bezikhangelele ukuthi enze lokho kuthiwa i-infrastructure. Engubonayo ukuthi kungathi nje kuyaphuza kancinyane, kodwa ke kuzakwenzakala. Yikho kangikaboni lapha asehluleke khona sibili, ukuthi kukhanye ukuthi lapho unqundekile ukuthi abe kufisa kakwenzakala. Yikho ke isikhatshana nalesi engenile ngo-November kuqala ngo-January kuze fika lezi nyanga, ayikwenze kuhle kakhulu. Even lakhona ukuhlatshwa kwabantu ukufuqile kakhulu, ngike ngalalela ubefuna 70% kuthiwe khathesi baku 67% abantu asebehlatshiwe, kutho ukuthi ukhuthi i-target yakhe nge-3% ukuthi akwanise 70%.
Nxa sikhangele ezombusazwe oyemelika lapha, singathi umumo usunjani nxa siqathanisa lesikhathi laphana kubusa umnumzana Donald Trump? Kuyakhanya yini umehlo?
Nxa ubuza ngombuso weMelika uqathanisa, akuqathanise kuvele mina ngokubona kwami awungeza kuqathani. Kufalala leMpumalanga nje leNtshonalanga, lokhu esasiyikho khona ngomnyaka ophelileyo angeke ukufanisela lokhu okukhona kathesi. Okwakukhona ngomnyaka ophelileyo kwakungathi liviri lemota elibhodayo kuphela, bhode abantu bethethiswa, abantu behlukuluzwa, upresident ezibonakalisa, kusenzakala yonke linto, umhlaba lawo ungakwazi lokuthi kathi i-America vele kuyini, yayingakwazi. Kodwa kwakathesi kulokho kungene lo uBiden esebenzisa ubudala bakhe, njalo esebenzisa lo le experience yakhe emsebenzini esebenzisa lokuba ngumunye kwakhe kuhle kwehlisa yonke into kulokuthula okukhulu kakhulu mina enguzwayo phakathi kwelizwe ukuthi iAmerica nxa esijoyine ulebala lakhe lokuthi America is back and ngiyakholwa sibili ukuthi isibuyele sibili endaweni yayo. Yikho ke akuqathaniseki mina ngokubona kwama akuqathaniseki. Lokuyana esasiyikho khona hayi asaze sibone into enjengayona leyana thina kuthiwa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oyengumongameli wele South Africa umnomzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal. Kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezidaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.